Izakhamizi esiqoqwe lazo zithi sobukunengo sekukhulunywa ngalithi ekuseni okudala ukuthi besabe ukuhlatshwa kuthi umnumzana Gabriel Moyo eMawane eGwanda.
Ngabantu bakirani ukuthi hayi iyabulala after 2 years uyafa. Kathesi kulokudonselana kakhulu okuthize phakathi kwabantu ukuthi hayi uyahlaba, kuzahlaba labo abafunayo ngoba asikwazi ukuthi njengoba kuthiwa siyakufa engxenye sife. Ngoba kathesi kuthiwa abale BP, abale chukela, abanatha amaphilisi lawo ama-ARVs abavunyelwa, abaye bathi yibo kufele baqale kuqala. So into yakhona vele akwazakali ukuthi okuyikho yikuphi. Siyacela sibili uhulumende abuye emakhaya azofundisa abantu nge-vaccine leyo.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda South uthi yena ufuna ukuqala ethole ulwazi oluningi ngalijekiseni engakahlatshwa.
Kliniki emabhadi ngalo khanya bayahlatshwa sibili, labanye sengikhulume labo sebehlatshiwe, but abanolwazi lakho yikuthi iyavikela umkhuhlane we-corona, but ukuthi ohlatshwayo ngubani ongahlatshwayo ngubani angiboni ukuthi ukhona ololwazi, ngoba lami nginje ngiloko yesaba, angikwazi ukuthi okuyikho yikuphi mayelana lejekiseni yona le.
Umqoqo wenhlelo kunhlanganiso yabatsha eMadowo Youth Development Initiative Mnumzana Constantine Bofo Semapisa uthi lanxa abadala besamukela lijekiseni, abatsha balokuthikaza ngenxa yemibiko ethiyeneyo abayithole ebulenjini.
Sinanzela njalo ukuthi khona khona abatsha abathanda ukulalela imibiko evela kuma-WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba, yibo abangani abazimiselanga ukuthi bayehlaba i-vaccine. Kodwa abadala abathola imibiko from ama-village health workers kanye lasezibhedlela, labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba.
Unkosikazi Juliet Dewani, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana Human Development Association of Zimbabwe stezi uthi amajekiseni malutshwane emakliniki asemakhaya.
Ijekiseni engabuya ikuthi nje vele ijayele ukubuya ilutshwana, ingabe isanele abantu. Kodwa ingabuya bona babalutshwana bayahlaba, ingabuya ibanele bangahlaba, yikuthi nje ivele ibuya ibe lutshwana uze sekuthiwa iphelile, kungafanelanga ukuthi nayo iyaphela.
Ukansila kawa-13 eGalanyemba umnumzana Nicholas Ndlovu uthi abanye abakahlatshwa lejekiseni ngoba behlala kathana kakhulu lamaklinika.
Nxa sesibuya kumango, umango ukhona ngoba ungakhayela indawo ezinjengabosifanjani isemthethweni sibili khona ngale ekucineni kwevillage lakubonsimbi ngale kokhatshana senta kuphela sile ndawo eyodwa lapho kuhlatshwa khona abantu ekliniki yaseGalanyemba.
Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo ukhuthaza uzulu ukuthi ayihlaba lijekiseni ukuze avikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo kolunye udaba, uzulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine kulandela ukuvalelwa kukamasipala weGwanda amanzi yinkampani yezino. Unkosikazi Major Munyonga isikhulumeli salenkampani uthi umasipala weGwanda umgoloda imali esizaphose izigidi ezingama-200 zamadola $193 million okumele ayibhadale phambilini kokuthi kuvulwe amanzi. Unyanga edlulileyo izakhamizi eGwanda zabhekana njalo lodubo olufanayo ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amagetsi ifuna izino ibhadale isikwelede samadola ayizigidi ezilithumulane $14 million. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.